Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela emoyeni mthwakazomuhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMathebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje asikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha njalo engowezanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu-440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lweSinovac evela kwele China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele China ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezivalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRentini koBulawayo, emkambo weMbare eHarare, esakuva laseWange. UChiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lapha eMathebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla ngoba sibone ukuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kuba phose wonke ngithi wonke emsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo eMatopo ePlumtree eBeitbridge phose wonke amaklinika iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19 amaklinika amalutshwana le vaccine injekiseni yesibili isecond jab ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshwayo abalutshwana asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba uhulumende lolu hlelo kukhanya ngasalithatha serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi intambo abaphathi bamandla sebayithola le jekiseni bahlatshwa abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ekunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
yikhona kufanele lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku lockdown abantu lockdown ibanzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima nxa ngeku lockdown njalo kungela uhulumende kungelanto uhulumende ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiswe lezi ezizimele zodwa engathi ngama NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha eMadebeni South ezinjabo ORAP World Vision oChristian Care abanye kuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesise lockdown besicela ukuba belulisandla
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzakangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuyemoyo.
Thina njengenhlanganiso sivelele silayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova izingane azikajova izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe.
Manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiweyo.
Amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe seyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo. Kuye okunye okusithethisayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasithiyayo liyalokhu likhuphuka zamokani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo.
Lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe iholo.
Indaba yemali ilokhu esime lapho vele sasime khona ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende abuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo namanje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa ilokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda umdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayenelisa ukukwenza empeleni akula saka elimayo lingafakwanga lutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde.
umnumzana tembela kuye moyo ngwenhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla leZANU PF umnumzana Obedi Gudu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe weGugurawundi. Kuluma emhlanganweni walikomishini lentatheli zindaba eHarare ugudu uthe udaba lweGugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yeZim Live ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona isolo yabo bamtshela zagcwala ugudu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi ugudu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile ugudu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo ugudu uthe udaba lweGugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelende ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kagudu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angathiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwo nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezanu. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe ukuthi fakwe isisekelweni kuningi inhlobo abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Gudu othengela sikhathi esinganani ibiye kubandla lezanu bemenzelwe ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu. Kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela, kula seriousness.
Eliza dinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibuyeza ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina kasi umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi siza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udaba lweGugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims eGugurawundi kathole isipesi sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udaba lweGugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhulileyo onjengo-Obedi Gudu bengimbona esele ndevezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobu Dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavota. So kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims eGugurawundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo seneta webandla le MDC umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazwa amazwi kaGutu.
Ubaba uGutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthiwa ngubaba, isilwane lesi. Ngumuntu onenhliziyo embi. Ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yi-part of laba bantu. Ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokhu akadeserve lokuthi abe ngukhomishina, ngoba kwakuqala ka-understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani, yiphi into eyenzeka eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence. Yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele futhi bagiga abantwana babo? Angaze mbone umuntu ololunya onenhliziyo embi njengaye nalo baba. Aso commissioner lo isilwane lesi.
Yena uGutu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe, kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi?
Ungambheka, ngithi ividiyo le ngibheke nje ubone even loko akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane, into engelancedo, into vele encane yomsebenzi wabo. Akho nto azoyilungisa uGutu, yikusithethisa lokho abakwenzayo, yikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje asikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi, waye kudlalwa ngabantu kanje. So uyathakatha uGutu, ibuthakatha akukho buthakatha obedlula bonoko, uyathakatha amelana ngenxa lokubiza ukuthiwa yibusilungu i-privilege. Azibone ngathi ungcono okulathi, akukho into esiyifunayo kuye. Bangasidlalisela isikhathi angezilani uGutu, abayeke nxa bengafuni, abayeke, akula peace and reconciliation eyenzakalayo la.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngoseneta webandla le-MDCT. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umlobi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangare Mga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade, wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyama endlovu sezisole amapolisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning, good morning lonke balaleli Studio 7 kunye nabasakazi. Indaba yecorona lesithonisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Hey, ubikwa ngapha langapha, ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho, ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi angancane kubakhangela. Thina sikhala ngoba sisemakhaya, asikaze kufike nje umuntu nalo maclinic lapho uthi asihlalisele sinesifiso sokuhlala, kodwa akukutholi isithuba lokuthi sitholele lo muthi sihlabe nathi. So ngiyabengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni, hayi thina. So ngiyacela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi nokufika isikhathi lathi siwuthole lo muthi sihlabe. Ngikwesucelayo kakhulu ngani kungayenzakala. Ngibe sengilingelela-ke konke engibazole ukube kukhuthaza ngayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ezasilimaza masinanzelela. Kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zizo ezigcwala ukudlula amashezi, izikolo zizigcwala ukudlula izimota. So usuzibuse ukuthi kambe ngabe yonke umkhuhlane okhona ophilayo na, angawukhona uhulumende kadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani, ngithokoza omuhle. Ngiyabingelela, ngithini njani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njoka.
sesholosho mina nginokukhala kancane sebo zami khalisa ile into enziwayo ngo MDC lapho wayefu kufanele ukuthatha igama libe yiwanto MDC alliance MDC alliance okwazi kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo bafuna ukuthatha amavoti abanye bafuna ukutshontsha amavoti abanye ukusela basetshenziswa izandla abantu basetshenziswa izandla straight ngibone nje ukuthatha becampaigna lengakithi why vele besacampaigna kwabafunani MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu ayinancedo MDC ayinancedo kunini ama-councillors amashona efakwe lapha ningayenzi next kungama-councillors e-MDC MDC yazi is useless party it's like ZANU they are the same because they are bayenza into efanayo noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa yikho into ezolunga hayi asiphumeni leli lizwe leli
Sibonge ku-Studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonge indawo isithwela zona ezimnandi kakhulu ezindawo ukuthi ngaze yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kulotshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phada ba hayi ilizwe yaliseekwelana sokuyigama nje selingani libuswa like ngathi libuswa nge-private way ukutale into yami le hayi ayilizwe leliyana bakithi hayi noma singafaka imibono sikhulume sithini hayi vele ishoshini angibe khona sizalobe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyaziwa uyethatha uwula uchaye uthotshwe so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngokokuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizwe leliyana isolution nje enaleyo else abantu bephuma imizi yonke emathebelelendi yonke imizi ngalanto osalayo nabantwana mpela sekugcwala khona kolo mkhulu khona le Iraq sefaka izikhalazo zethu khona ngale bebone kungalanto osalayo emakhaya be-organizer ama-transport ematrakini behambe bonke abantu bephele befa wanse ngoba ngaphandle kwalokho imizwe yanayo uma siphuma one by one imibono iba mihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hayi abona umaphosa ekhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatyeni kunento enginanzelelayo la indaba ye-MDCT lo-Emerson Mnangagwa kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulo bugqili kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lo Mnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzoro bekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzoro libheke madoda lingazikwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF langena lagcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke amadoda labo kufuneka ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imithwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kebuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhetha ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nayo sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile ndoda bengikuncedisa lapha lambe ngikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siya kuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele-Ethiopia Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lwe-Melika. Abezempilakahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, iinkokeli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulako ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngomnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuye layo ngokuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi nokuthi bahambe kakhulu ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized ngoba kakhulu into abayisebelayo ukuthi nxa lokhu hlasele senze nje abantu sebezagcwala ezibhedlela ukuza kwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelweni lu-right noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming, labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo lanxa nje umuthi ukhona. Khona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kwe-England ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi okungakanani, ikakhulukazi njengayena lo we-Delta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yilaba sangathi basadonsa izinyawo, lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi lama-Muslim kakhulu izindawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu loko sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa. Osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku-64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kwese kusithi abantu asebehlatshwe baphelela ngisho abantu sebehlatshwe amajekisheni omabili sebeku-47%, okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngohulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khonapho uJuly mhlaka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile amadosis abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezana uPF umnumzana obhedi kutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.